Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mpalakazi 2020 ngelanga lekhisimusi nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa sokubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu emngceleni we-Bate Bridge abalinde ucapha lomngcele.
Traffic vele ayihambe, ihamba kancane njalo yiko kwenzayo ukuthi abantu bagcine besifa ngoba kuyaba kungela oya kongakhwanisi ukuthi uphenduke mawufuna amanzi, mawufuna ukudla.
Lamuhla njengoba kulilanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda othi leli langa alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza ukungalunganga.
Ngelanga lekhisimusi kunje sifisa ukuthi abantu babele kuyinto eqhakakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule khonokho ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela umntanakhe uJesu Kristu oweza wasifela.
Amazwi enduduzo aqhubeka elokhu esethulwa kulandela ukubhubha kwentatheli zindaba uFoster Longozi obengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Umuyi uFoster Longozi ngomunye wentatheli zindaba ezindala ezathi siqalisa eTry Young Journalists Association wayesikhuthaza la.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kubikwa sokubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu emngceleni we-Bate Bridge abalinde ukucapha lomngcele. Ukuminyana kwezimota lokhu kubikwa kubangelwa ukuthi abanye abalancwadi zokuthi bacaphe lomngcele ezitshengisa ukuthi abalagciwane le-coronavirus lokuthi lumngcele usuvalwa ngenxa ye-curfew. Iphephandaba le-Business Day elakwele South Africa lithi abantu baqhubeka bebhubha ngenxa yokutshisa kwelanga lendlala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabathenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye-International Cross Border Traders Association umnumzana Dennis Juru.
Ye, e-Bate Bridge kugcwele kakhulu, kugcwele. Traffic vele ayihambe, ihamba kancane njalo yiko kwenzayo ukuthi abantu bagcine besifa ngoba kuyaba kungela oya kongakhwanisi ukuthi uphenduke mawufuna amanzi, mawufuna ukudla. So abanye abantu sometimes bayabe bengelawo amaphilisi, bayabe benamaphilisi amancane besithi hayi ukuchapha kuthatha isikhathi and then kuphinde kuthatha isikhathi. Kula bantu abanama-BP, abanetshukela and then kusithi abantu bayarojwa kunamagumaguma, amagumaguma abulala abantu esidangeni. Yabona iline yakhona vele idlula ilokuze iborder ngathi more than 22 kilometers. So abantu bazoza basesigangeni ma befuna ukuzisiza izigebengu ziyababamba zibabulale. Kusithi labo nje ukulamba nje yenye problem. So kuyatshisa ama-temperatures afika 41, 42 and then cabanga ongela amanzi. So kuyiproblem, that's why abantu besifa. So isimo esilaso ebedisi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kuminyane kuphithizele kangaka?
Iproblem ukuthi i-government yeZimbabwe yayala ukuvula ama-border ngesikhathi South Africa ivula ama-border. Kahle thina si-understand ukuthi kuyini abalakho kathese awukhathi kungekho ngesikhathi South Africa ivula i-border. Siyawazi sonke ukuthi besiku-lockdown ama-border kade evaliwe. So okwakathese akusojame ukuthi abantu bafuna ukuye holiday, but abantu kade bevalele. Abantwana besikolo laba kade befuna ukuzothenga, laba kade befuna ukuzolatshwa bavalele i-lockdown. So wonke umuntu ufuna ukuphuma e-South Africa, abasebenzayo e-South Africa, abangasebenziyo e-South Africa, abakade bevakatshile, wonke umuntu ufuna ukuphuma e-South Africa. So i-government yayenza imistake manje ngabe bevula iborder ngesikhathi South Africa ivula iborder bekungasuppose kube neproblem esilayo manje eyecongestion le.
Njengenhlanganiso lixwayisani abachayeli labahambi abalubhekise khona le Ebert Bridge.
So sikhuthaza abahambayo ukuthi mawuhamba kungcono uhambe lamanzi, at least 20 liters yamanzi ukuze abantu bengabe neproblem yamanzi. Lihambe lokudla, lingahambi lingela ukudla ngoba ma sense lining akusayenza ukuthi ubuyele emuva umgwaqo uvaliwe ukuthi angeke uchaye i-turn ubuyele emuva. Ukuthi uhambe lenyawo akuyenza ukuthi uhambe lenyawo ngoba kusesigangeni. So abantu sicela ukuthi bahambe lokudla lamanzi njalo bengazihluphi ngendaba yama-COVID-19 test certificate. Mawulayo inga-expire uselayinini bazo-understanda ukuthi beuselayinini bayawazi ukwenzakalani.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabathenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Njengoba kulilanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda othi leli langa alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza okungalunganga.
Ngelanga lekhisimusi kunje sifisa ukuthi abantu babe lempilo, babe le khisimusi enhle. Ngifisa ukuthi abantu babe lokujabula, ngifisa ukuthi abantu bajabule ngokuthula, impilo zabantu zigcinakale, uThixo uJehova abagcina abalondoloze size singene kumnyaka omutsha ozayo, umnyaka omutsha oka 2021. Sonke sijabulile, siphilile, silokuku lokuthula. Kanti phezu kwakho konke ngifisa ukuthi abantu izimuli, abantu babe lesikhathi esihle njengezimuli, kube yisikhathi sokuthi bonakalise uthando ngoba ikhisimusi sikhuluma, sikhunjuzwa ngayo ukuthi masikhuluma ngayo kanje sikhunjuzwa ngothando uNkulunkulu asitshengisa lona elithi iBhayibheli, ungokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Ma sikhuluma ngekhisimusi lanxa kulama theory nje amaningi, abanye bathi ikhisimusi kayiqondanga, abanye bathi iqondile, kodwa singasikubamba ekucineni kwakho konke yikuthi uNkulunkulu uyasithanda, wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela indodana yakhe eyaza emhlabeni yazalwa ngowesifazane bese yaphinda yafa esiphambanweni isifela. So kuyinto akakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule khonokho ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela umntanakhe uJesu Kristu oweza wasifela, bese kuthi lathi njengabantu sibonakalise uthando omunye komunye, sithandaneni. Engakuxwayisa abantu yikuthi abantu bangayekele ukuthaba kakhulu, bayekele ukushayela izimota bephuzile bedakiwe, abantu bayekele ukuthaba badlulise amalawule benze izinto esingayisizo. Kanti into engayikhuthaza ukuthi abantu ngangekhisimusi bakhumbule ukuthi uJesu uyabathanda, uNkulunkulu uyabathanda, bahlale phansi babotshengisa uthando, babelane abalakho, abanye babalokudla babele abangelakho, kube lothando, kube lokuthula.
Bona abantu ngalesi sikhathi sekhisimusi ubona belokhu besalandela yini isiko lelanga lona leli elekhisimusi lokuthandana lokuxolelana?
Abantu sebasuka balahlekelwa into esithi yi-meaning, injongo yekhisimusi engikhulume ngayo ngaphambilini ngathi kulusuku esikhumbula khona ngothando lukaNkulunkulu alubonakalisayo ngokuthumela indodana yakhe emhlabeni eyazalwa iyodwa. So abantu sebesuka bakulivale babona ngani ikhisimusi lusuku lokujayiva badakwe babulala, abanye babe bevulala abantu, abanye babe besenza izinto ezingayisizo lapha lalaphana. Engingakukhuthaza ukuthi nje abantu kasikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wasithanda, kasikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yeze emhlabeni. So yiyo i-main message engingathi ngithwele kuleli khefu ukuthi masijabula kanje sikhumbule ukuthi uJesu wasifela ukuze lo lalowo okholwa kuye angabhubhi abe lokuphila okunaphakade. Yili vesi futhi engathi ngilitshiyela abantu kuJohn 3 verse 16 uJesu ekhuluma lo Nicodemo wathi ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okunaphakade. Masijabula ngekhisimusi asikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wasithanda wasithumela uJesu. Ebesethi umpostoli uPaul kwabaseRoma uthi yena ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu wathumela uKristu Jesu ukuba ngesikhathi esifaneleyo asifele. So ngesikhathi esifaneleyo uthi indodana yazalwa, ngesikhathi esifaneleyo yasifela. So yikho singayokuqakathekile kakhulu kukho konke entweni zonke singazenza ukuthi sikhumbule ukuthi uJesu weze emhlabeni wasifela njalo ngokuthi ngoba uNkulunkulu esithandile lathi sithandane nini. Ngiyabonga.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda sixoxela ecingweni ekobulawayo. Amazwi enduduzo aqhubeka elokhu esethulwa kulandela ukubhubha kwentatheli zindaba uFoster Longozi obe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists obhubhe ngolwesithathu. UDongozi wasebenza eChronicle Daily News lakuwonalo umsakazo. Ubikwa ubelesifo senhliziyo kodwa akukwazisiswa ukuthi okumthetheyo kuyini. Imfa yakhe iza ngesikhathi intatheli zindaba zikhala ngokuthi umnyaka lo ubumubi kubonozindaba ngoba kubhubhe abanengi. Kuyona le iviki kubhubhe enye njalo intatheli zindaba uTendai Ndemera owayelobela iphepha ndaba leHerald lawonalo umsakazo eloba ezemidlalo. Yena ubhubhe ngomvulo eHarare. Sixoxe lentatheli zindaba uLeopold Munende othi imfa kaDongozi idabule inhliziyo zentatheli zindaba elizweni jikelele ngoba ube ngumuntu olobuntu.
Umuyi uFoster Dongozi ngomunye wentatheli zindaba ezindala ezathi siqalisa ethiwa yiYoung Journalist Association. Wayesikhuthaza laye esitshele sithi hhayi kuyinto enhle ngoba kwakule gephu ababeyibonile phakathi kokufunda ukuba yintatheli zindaba lokusebenza. Sizamkhumbula ngalokhu ngoba wayesivulela eminye iminyango ekuhulumende laku-civic society laku-journalism sibili yona ukuthi sisebenze thina njengentatheli zindaba ezincane.
Njengentatheli zindaba kukhona yini elikuqoqayo ukuphathisa umuyi lemuli yakhe kumbe ukuya fika lapho okubuthene khona abantu?
Intatheli zindaba ezeZimbabwe zikhipha imali ukuthi umuyi sizise kumuli kaFoster Dongozi. Akutsho ukuthi uFoster Dongozi yena ubengelayo imali adebe eceleni ukuthi mzwane bhubha incede imuli. Kodwa njengentatheli zindaba sikubone kuyinto enhle ukuthi lathi sikhanye sesingani siyancika ngoba lumuntu sizamkhumbula njengomuntu owabambanisa intatheli zindaba zazisebenza e-public media ngubo Herald, Zimpapers, ZDC, lintatheli zindaba ezazisebenza ku-privately owned media, ONewsday, online, yithi thina onewszimbabwe.com, namanye ama-privately owned papers. Sizamkhumbula ngalokho njalo ube ngu-secretary general athi ehlekelela sibili othi nxa ungabuya le ndaba yakho ube ilalela ekutshele okuphakathi kwenhliziyo yakhe. Sikhumbula ngalokho.
ULeopold Munende intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Livaleleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabunan basara sabati sabo tanjayo. Hai nyari mereka izinka. Awan gani leso. Jadi lo awan tengga umkan wa mukum. Ucapa. Wajibin. Hekin yende. Jauh punya pun fanbun. Buat putih. Apa pesawat kau itu tukang? Hekin yang ada bercucu. Punya pom. Pandira wan jawab sih, kesini sini, dunia kau mesti buat tentu-tentuan. Nanti bawa baru lu kirawusi, ekamai aku sebab sih.
Ngiyabingelela umsakazi wami omuhle. Mina ngingohloniphana inkomo ngilapha eJohannesburg. Engingakusho nje ukuthi ngifisela umama wami uNandaba lapha yena esithile. Ukhisimusi omuhle, omuhle kakhulu. Nokuthi uNkulunkulu amgcine size singene eminyakeni omusha singabaphilayo sonke. Ngibingelela izihlobo nabangane bonke abangaziyo, ngisithi ngegama likaJesu Kristu, umoya ongcwele sengathi ungahlala phakathi nakwethu sonke, sigcinwe ngothando lukaJesu uKristu. Siyabonga.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, izikele ngaphelela. Sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela. Kuphaphatheka yami inhliziyo ngangifuna, ngizwe ngathi ngengxenye yami nyomuhle yaphaphatheka.
Sanibonani, sanibonani kwiStudio 7. Ibingelela nguRuth Dliwayo ohlala eCholocho ensendini. Thanda ukufisela abantu bami ikhisimusi enhle, uBrian, loLilian, loEned, mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
Yeah. ngiyazibuza empilweni yami ukuthi kanti ezibaba kufanele kubusa umhlobo oyi-1 na.
Sanibonani ku-Studio 7.
Indaba ye-Gugurawundi mina ngibone ngathi abantu kabayiyekeli ukungenelela mhlawumbe engathi bazathola izinzuzo ngoba abantu abaningi lezi nsuku esiphila kuzo into esebeyibhekile imali. Amazipha ayaphila, izaphu iyaphila. So uma kuyikuthi basukuyazi abantu basemathepheleleni ngoba abantu baseZimbabwe abahlukunyezwa yiGugurawundi kabafome iqembu elingabamela ukulungisa indaba yeGugurawundi. Siyabazi abantu abathintekayo la leaders ezaphu la ezipra angalukisa indaba yeGugurawundi. Singakhulunyilwa umuntu owasihlukumezayo uGugurawundi ukuthi asenzeni. Uma kuyikuthi kaba akukho abantu abangasimela akuyekele sibone ukuthi kuyophelelana.
Luka elupane isiduze kwesentuthwi ngidinga izihlobo zako Zacharias Mango yena owazalwa ngo 1945 wabhubha ngo 2000 August kona ngapha eDaluka. Usuthi Mango lo ubezalwa eChipinge ubaba wakhe kube kungusiyabhawa Simango umama wakhe kuzamuse Mhlanga wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. Usimango wasuka kibo ngo-1972 wayasebenza eShangane Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihloko zelizo isipinge ezawosimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka batholakala kulezi namba abantwana abajiwa umisimango 071-621-2998 or 077-904-8145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile. Yeah.
abasafundi esikolo ama ofisi avaliwe ukulumile lo ngulunku izaphela iphela ime nditshelayo utaka ngulunku uma sela efana lami uyaboniswa njengameyi.
Salubonani, salubonani basakazi beStudio 7 linjani? Isithi hayi ngilifisela ikhisimusi ehle nomsebenzi eliwenzayo omuhle oncomekayo. Ngibingelela kakhulu imuli yangakithi komoyo. Ngibingelela le muli yami lenkosikazi wami lesitoko sami nje sonke. Isithi mina hayi asilandeleni imiyalo esiyixwayisayo mayelana ne-COVID-19 ukuze silondoloze impilo, ngoba impilo akula extra time ekuphileni. So kumele sikulimukeke lokho, sizame ngamandla ethu wonke ukulandezela imithetho edingekalayo ukuze sikwazi ukuba nempilo eyaphambili. Yebo basakazi, ngifisela impilo enhle, ngithi mina hayi lingene kuhle lo mnyaka omutsha kuze lisikwazi ukusibambela umsebenzi futhi lingabaphilileyo lani lihlale lekhashana le-COVID. Ye hayi siyajabula kakhulu 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 kakhulu. Ngibingelela abafowethu bonke esihlangana nawo emhlanganweni. Mina igama lami ngumoyo uStanley ngiselo akwelo. Ngiyabonga basakazi bami.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Kubikwa sokubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu emngceleni we-Bad Bridge abalinde ukucapha umngcele. Lamhlanje ngoba kulilanga lekhisimusi sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi ilanga lekhisimusi alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza okungalunganga. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lekhisimusi elokuthula nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.